indaba kaMoyo George Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi, kanti ke nxa sikhangelisisa lapha ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ungenzi kahle lapha ngamapholisa okufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe, hayi ngendlela abaphatha ngayo, ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha. Kanti ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngaba kubonayo bayatsho mpela ukuthi hayi cha amapholisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd, noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lo mnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili, abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa, ungathi baluphethe njani lolu daba?
Ngazikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChovin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kaGeorge Floyd. Ngibona ngathi bayaza amazwe zonke indlela ukuza nezizathu ezingelasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola elecala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti ke amagqwetha ayiwamela uGeorge Floyd lemuli yakhe, siyabona ukuthi impela beza lembono kumbe ngathi nje ama points angathi alesisindo kakhulu, njalo aphinda futhi asekelwe yibufakazi esibona bulethwa ngabantu lapha. Kanti ke futhi sonke sabona emapikitsheni lapha mnumzana uGeorge Floyd ebhubha, kwakusobala ukuthi impela kwaba khona mhlawumbe ngathi ibuchapa ekuphatheni omunye umuntu, okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle kumbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo uzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi myekele lo muntu, kodwa sibona ngathi benza inkani kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChovin onguye othi sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd, ngaphandle nje noma i-system siyayibona ukuthi esikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu, ngoba iyasuka isekele abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama.